Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Mhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu eLupane ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngekhefu lokuzalwa kukamoya engumongameli uRobert Mugabe. February 21st movement lapho ukuzathi kugwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe.
So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sekuthole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo.
I-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi ezedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo.
Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako.
Intatheli izindaba ezimbili ezakobulawayo ezalobela idale lephalamende isicelo sokuvunyelwa ukuvota ngeposo bezinxuswe yikomiti yezemithetho ukuya kwethula leso sicelo ngeviki edluleyo.
Sikhangele ukubana i-petition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngelanga lokuzalwa kukamoyi umnumzana Robert Mugabe eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa becubungula amaqhinga okwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa osekubhahile elizweni. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet meeting ekhutshwe izolo. Umhlaka 21 kuNhlolanja likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha minyaka yonke ele Robert Mugabe National Youth Day. Umhlangano lo uqoqwa lugatsha olubona ngokuphathelane labatsha lumanyene lezinye ingatsha zikahulumende. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana kuLakwashe Monsaka, ilunga lebandla leZanu PF esigabeni seMathepeleland North.
Salibonani amahla bezulu eZimbabwe lapho likhona. Ungakhangela ilizwe ama-statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi, yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebe lelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebe lelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezitshiyeneyo, kuqele emashonaland, emadebeleland, emidlands, emaswingo, amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID yemhlangano ukuthi ungena hatshi, ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Khathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ekudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10 per province. Ama-youth lawo akutho ukuthi avela kuZANU PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. itshengisela ukubana ibandla elilabe lilamavoti amaningi kuprovinsi naleyo yilo eliyafaka iyouth ezangena kudalela parliament. Lokhu konke kuvela kuma resolution asuka ku youth day ileyi esiza celebrate mhlaka 21 evelela ku 21st movement esasi celebrate khona ibirthday yomongameli owayengumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake izikhalazo zabo kumongameli welizwe ngelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga eliqakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lezidakamizwa ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolu luyaluthola yini khona ngapho eBing njengakwezinye izigaba zelizwe? Njalo ngathi amapholisa kumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha?
Izidakamizwa yimpi esifakwe nguhulumende lababa uMnangagwa. Banatha izinto kuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathi leminye imithi emele kube ngesigulane sebenatha. Njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Seqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness, kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili. Kuzoba le more than 5,000 amayouth, more than 5,000. Ngokuthi betshengiselwe, betshelwe ukuthi hambanini kuma-provinces, betshela abantu ukuthi betshiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokho, ngoba kuvela phesheya eZambia bayakungenisa, bengenisa becrossa uZambezi belakho okudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende usethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni ukuthiwa yi-drug abuse.
Lo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Msaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekalonga esiyabhuwa Binga.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho lamhlanje, iCommission ebona ngokuqutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission ithi kulamakhehla lezalukazi abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka yokuzalwa edlula ikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Isikhulumeli sezek umnumzana Jasper Mangwana uthi omunye wabantu laba uleminyaka elikhulu elilamachumi phose amabili 118 years. Lokhu kuthiye uZulu ekhuza umhlola esithi iZek igila umkhuba. Kodwa uMangwana uze wafaka lesithupha somunye njengobufakazi enkundleni yokuxhumana eTwitter. Lanxa kunjalo abaningi abamkholwa. Omunye walaba ngumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo oxoxe lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okuthiwa nguJasper Mangwana kulusizi ngoba akula bantu aba over 100 years abangaba yi 4,000 abahambayo bodwa. Labantu abangabe beseselamandla okubhalisa akukho lokho, yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesisimeni sokuthi kulabantu abafuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu ngumuntu ongasachiwa yedwa egumeni. Abaningi uma vele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela, sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elithiwe nguJasper yilo elethusayo ukuthi silabantu abadlula 3,500 kusiya ku-4,000 aba over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abalenjongo yokutshontsha ukhetho.
Zikhona indlela yini zokuthi lani njengesanze ezimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini ngoba abanye bathi cha kulanto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osele 100 years ngoba labile ngasahamba emizini yabantu akasasiwe nguye umuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabo emihlanganweni. Abantu abasebehlala emakhaya abanye sebebhadwa wonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganweni. So lokho kutsho ngoJasper bengafaka izithupha njengobufakazi kodwa iqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, it's too high. Asingaze ake saba nabantu aba over 100 years abadlula 4,000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yobuntu asilanhloni kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu inamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4,000 abale 100 years bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBeju likaZulu. Lokhu sikudaba lwezokuvota, intathele izindaba ezimbili ezihlala koBulawayo umnumzana Mandla Chuma lo nkosazana Lulu Brenda Harris ezacela ukubana intathele izindaba zonke elizweni ziphiwe imvumo eyokuvota ngeposo njengokwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa bezinxuswe yiComittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuya kwethula lesi sicelo ngeviki edluleyo. Bathi ngesikhathi sokhetho intathele izindaba zivame ukuba zisemsebenzini kachana lalapho ezibhalisele ukuvota khona. Ngakho ke zidinga ukubana lumthetho uphele intathele izindaba ilungelo lokwenza lokhu. Ukuzwa okuningi ngalolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ngolwesine mhla ka 9 inhlolanja mina uMandla Chuma lolulu Brenda Harris sizintathela izindaba zakoBulawayo sime phambi kwedalela eParliamente lapho besinxuswe khona iComittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcweleyo ngepetition yethu lapho esacela khona oParliamente ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathela izindaba zibe yingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting.
Idalela amukela njani udaba lwenu?
Ngemva kokwethula udaba lwethu amalunga alekomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala, akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo. Umgcini sihlalo waleli komiti umnumzana Meshack Mataranyika uthe kube besisemthethandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandabuze njalo. Uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embala sasixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu.
Asichazisela kabanzi bana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili?
Sicela iParliamente iguqule uSection 72 weElectoral Act okunguye otshoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni kaSection 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe. Lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje. Kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathatha njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule uSection 72 endaweni kaSection 73. Umnumzana Mataranyika uthe yena lekomiti yakhe bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu. Nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo baza kwenza lokhu. Ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo kusanda kwedlula lapho kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngi-Electoral Amendment Bill. Izizalwane zeZimbabwe zithe zona intathele izindaba kumele zivunyelwe ukubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula.
Umbono wakho Chuma, libona isicelo senu sizaphumelela na?
Sikhangele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intathele izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
uMandla Chuma intatheli zindaba ubexoxa icingweni le studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele
inkululeko. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezinlive.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo wesikolo se-Founders High School kobulawayo uWayne Ndlovu ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Amapholisa athi abophe abafana ababili besikolo se-Hamilton phezu kwadaba lolu. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi indizamtshina ewele duze ledolobho le-Beatrice ngomvulo ibithwele amase aligugu amadayimani. Kubikwa abantu kade bephakathi kwalindizamtshina abahlanu, bonke basindile kodwa abalimala bengabenkampani yeMarowa. Kade besisa amatshe la besuka emgodini wenkampani yeMarowa ezishabane besiya eHarare. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salmonani Studio 7, bonke nje abasakazi be-Studio 7, ngibingelele njalo labalaleli. Bakithi Studio 7, sacela impela eke lifunde eyami le audio. Uma ngilalele la, ngizwa umuntu ekhuluma ethi kule sketch, kulama drama. Kambe sibili, uma uzothi kwafu i-drama ika 2018 ngo-August, after uqeda ukuvota laphana kusalindelwe ama-result, uthi i-drama, i-sketch. Kona lapho ukhuluma into kwafa abantu, labo bantu mpela abafelwayo wena usithi kwakuyisketch lama drama. Sibabonile obaba labo mama abakhulile beshaywa ngamalunga ezana, wena uthi khona ukhiyana yidrama lesketch. Mna bengifisa ukuthi lo baba lo obekhuluma ama drama lesketch ahoxise amazwi akhe, ngoba bakhona abantu abalinyalelwayo, bakhona abantu abafelwa izihlobo zabo. And then wena uqhamuke emsakazweni uthi abantu babenza idrama lesketch. Hayi baba, bengicela mpela kungazathi ungahoxisa amagama akho. Ngiyabonga Studio 7, bengicela mpela ke liyifunde i-audio yami.
Ye, linjani ku-Studio 7, linjani? Ngithanda ukukhuluma nala amadoda laba phethe uhlelo abezekhi labo ukuthi lanamna ngagwe ngabathengi, ebathengi sibili imali bethatha, kodwa sicela ukuthi besithathele besibambele ukhetho catch and catch lapho ongabi khona onjani, bozarobha omunye owinileyo uzabe winile, lodliwe uzabe dliwe. Siyakwazi ukuthi nangagwe uyathenga, kodwa uma bethenga imali abathathi, kodwa ukhetho bebambe ngendlela madoda. Ngoba hhayi, bezama ukulungisela abantwana njani abancane abakhulayo, ngoba okwezalo sokukhula esikhathele ngazo.
Studio 7, litshona njani badala? Ngiyalibingelela ngombuso kakothando lukaThixo, ngisithi hayi qhubekani ngomsebenzi lonke nje lisifalele izindaba Ndebele beshona, ngisithi uNkulunkulu alikhokhelele kukho konke. Into ekhona hlobo zami, ngilokhu sikhuluma nje ngempilo nje esiyiphila kwelakithi, and njalokho sibhekane lokhetho. Kakhulu ngikhulumela ebandleni le-CCC eyile engilithandayo mina engikhulumayo. So ngithi abantu be-CCC indlela le aziphatha ngayo ungafune ukuthi sikhampeni, bengahluphi kakhulu abantu benkosi, bengahluphi kakhulu ama-CCC wonke asambeni siyevota sithumazelene sizithulele nje kuphela, kodwa ilanga likhona. Siyazi ukubana siyachumayezana ezindleleni lasezindlini lakuma-social media, ngoba izano vele ayicabanga ukuthi ukuvimbela i-CCC ukuvota ukukhampena iza inqoba. Ayisoke inqoba, akula mntu othanda umnangagwe eZimbabwe. Laba bezano kabathanda umnangagwe, la amapholisa asisetshenzisa ukuthi batshaya abantu abamfuni umnangagwe. Laba fowethu labantwa bethu abamasotsha ngamapholisa ngama-CID kabamthanda umnangagwa into yonke ayenzayo laphana, uyabasebenzisa nje kuphela labo begcina umsebenzi. imisebenzi yabo kuphela ukuthi bengasabi ukungaxotshuzelelanisa abantu abantu ngabamthandi umnangagwa singesabi ngakho lokho laba abanye abezana abadlala umnangagwa ngabamthandi bagcina imisebenzi yabo so singethuki ngakho umnangagwa umbuso kasoza uthole akulanto ayenzile ebizwe nasezimbabwe akula ndlela encane but isiqoqela mina enginikiso umbono wami ngedwa engucabangayo ngendlela umnangagwa akhuluma ngawo etshela abazakhamizi zethu ekhale ngokuthi izikola soze zibhadale ithemu leyi amanga la ayenza umnangagwa ayangisa angikwathi umuntu onjani okuqamba amanga ebesengasayenzi isikhulumo sakhe asikhuluma sitshela abantu ngakuya ngami ngabantwana bezikolo bonke bayistrayikha bengaye esikolo bazihlale sibona ukuthi uzaphatheka njani yena umnangagwa le ntshizi usubuhlungu ukuthi umuntu ongupresident ma ezakhuluma amanga ethi abantwana asoze babhadale ischool fee ithemu leyi yokuqala just eyokuqala libathe ngamanga ke ngakwenzile sifisa ukuzabonaka ukuthi uzamile uyehluleke khona kwakwa just one team kuphela uyehlulekile umnangagwa uyehluleka mntana wami awuyahlala ngakungcono ngiyabonga okhuluma ngosibandla ngole kutswana
hey salibona salibonani ku studio 7 livuka njani mina lami igama ngu-Adolf Shawa mina into yakuqala ethanda ukukhuluma ngayo ngizwe kunomama obekhuluma ngendaba yokushaya kwabantu babomurewa ethi ngesikhathi sekubrawundi babehleka bethi behleka abantu babebulawa ebrawundi angithemba ukuthi kunomuntu ophilayo kahle owayengahleka isimo esifana nalesiyafa yena ngokwakhe nguye umuntu onengqondo efana naleyo nguye umuntu ohleka abantu abahlukunyeziweyo ngoba labana abantu bangama-victims njengalabo bantu abahlangana lobuzima ngesikhathi sekugrawund so yena engakuthathi ngaleyo ndlela uzi-exposa yena ukuthi ungumuntu onjani olomoya omubi ngithanda okwesibili ngikhulume ngalabo abantu abazithi ngama-analyst abakhuluma ama-structures e-triple C bethini bethini laba abangabantu bezana i-triple C ngeke izizwe ngezana okwama-structures abantu bayawazi ama-structures abo from what level to say kuze kuye ku-national abadingi explanation so bona ama-structures abawafuna ngawani khona lokho kukhona ku-right kakhulu bese bejwayele abantu bezana ukubuya bezohlanyela izinto zabo kutripusi kwenzela ukuthifrom kwi-MDC kwenzela ukuyidiliza manje sebeswele nokuthi bathini basebenzisa abantu abaningi neyo ukuthi befake ingcindezi manje angeke izi basebenzele
kustudio 7 kustudio 7 la madonzo ngumfundisi u-Anglican Spanda whatever ubaba lo kahle kahle vele ngabe liyathi ngomkhulumeli wezane PF because into zakho zikhuluma ziyamanga kasi uthi la abantu sibona benginamuka izandla baba laba abantu abadala laba abatshaya ka 8 lapha hayi mfundisi Anglican Spanda bothwa ubana Spanda lo baba lo hayi so kathi vele athi umfundisi ohlaziye ze politics umfundisi onjani bala abafundisi sebangena into ze politics kunzima shemo kwala kithi sasi ngabe uNkulunkulu nje uyabasutha laba abantu ezami izizwe abantu abanjengalo lo angi umfundisi Anglican Spanda wangikhona lo hayi baba lo inkulumo zakhe zibuhlungu shemo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lanxa umongameli Joe Biden ethiwa wenza umsebenzi omuhle uphenyo olwethulwe kunsukwana isanda kwedlula luveza ukuba abanye sebesithi engancintisi kukhetho oluzayo ngoba uyabe sele minyaka yokuzalwa engamachumi ayi-92 lanye 81. UBiden owayethe ngengxenye kasoze ancintise uveze ngeviki edluleyo ukuthi usezancintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kushini kuzomela ukuthi idemand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonomo we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminingi even though sibona amanye ama-sectors afana le-housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla, le msebenzi lokhu iqinile kusho ukuthi hayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile, and uBiden uzothatha esingathi thina he was praise ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika?
UBiden wenza kahle impela, ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli we-America simbona ezifeza lezo zithembiso, ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to i-America ukwenzela ukuthi i-America ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing, amazwe afana labo-China. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la e-America, amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory abo lapha e-America, and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la. Abantu abaningi, i-unemployment rate khona manje iku-3.5%, which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America, and siyabona futhi ukunceda wakhe awenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela ku-Russia ku-Putin, ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame, ngoba engafuni, ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think President Biden across the world, ngathi umhlaba nje wonke jikelele, umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Northern Virginia ngapha kwele-Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, styling on the... Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the death when I stay clean, and I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I lay low. Getting bunny, get a chance to blow. I got the Lamans and Batam Kashan and Jungle Bobo. But look, buses on my team, but stop telling you. What's in the middle, 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 when I see the linda, double balls, the level is high, you're gonna get some of the long bamba. Every time in the streets, I need to talk my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother, it's a cousin, and cousin, the social, the rapping, the cousin, the saga, the bunting. You're gonna lose it, from over my mama, move it, hand over tools, the belly, but proof, the eight. When I step in the bush, oh my god, you're gonna cross, I'm not the kind that you wanna cross. So now go mind, come a predator, tell me a bury, and force to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father, forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing, I'm just. I am a bang, man. Oh. I am a man.
Awakhiwe esigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu elupane ozaqutshwa ngeviki ezayo. Ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi abedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu i-100 years asebebhalisele ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 lamhlanje ntambama.